Kuyisikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokujoyinoba yini okusenhliziyweni zenu.
Ye, sanibonani bazakazi nabalandeli bonke baka Studio 7 endaweni zonke. Ngifuna nje ukukhuluma ngodaba lolu lwama-sanctions abalukhankazelayo baba laba. Ngibona uNkulunkulu lapha usesiphendulele bakithi. Bebezama ukucilila amamenemene bethi bona ama-sanctions yiwabulala ilizwe. Khangelani uNkulunkulu senzeni. Umamalo usetshengisile ukuthi hhayi kasoma-sanctions. Ibusela babo ababenzayo sokuphumile sokusegcekeni ogawule. Ngibona ngani kusukela lamhla labo gawule kusiya phambili, hayi bazake bakhuluma into ezizwakalayo. Ngabe kuya ngabi nje ngabe bazithulela ogawule labo chuma laba abapopota kakhulu njengoba sokuphumile phela. Bantu bakithi sesibonile ukuthi hayi lizwe kalibulawa ngama-sanctions, libulawa yibusela. Amasela sibili, hayi siyabo uNkulunkulu sesiphendulele. Sengathi bangabanjwa bonke, babanjwe nje bonke bayangeke. Sokubonakele siyabonga sibili mahlabezu.
Salibonani, salibonani lapho emsakazweni omuhle bantu weStudio 7. Ngithanda ukunibingelela, ngithanda ukunibonga ngomsebenzi omuhle elisenzela wona thina esilithandayo. Lanxa abanye belisola kodwa thina hayi siyalithanda. Siyabonga iindaba zenu esinikezwa zona, konke okwenzakalayo thinakithi sikubona kuliqiniso konke, sibona njalo kuqondile. Ngithanda ukuthi ngiphathe kancane udaba lolu olukalo kuthiwa ubanjwe ezozama ukuedubayi kumbe kuthiwa ngoruswaya kumbe kuthiwa ngubani lo abathi ubanjwe elegolide ezamulicaphisa esangaphandle kwamazwe. Siyabonga labo ababophileyo ukuthi ngabe bangasebenza njalo, ababophe wonke amasela asibulaleli ilizwe lethu ukuze lamanje sidubeke. Befuna ukudla bona, besuthi sizizifu zabo zodwa lesihlobo zabo. Ababotshe intamo sibili, bangambophile nyawo, bangambophile izandla, ngabe bambophe intamo straight. Njalo aveze labanye bakhe labo babotshe intamo baze babotshe lo mlomo. Hhayi, ngiyabonga, ngiyabonga laphana. Ngiyabonga, ngiyalithanda abasakazi weStudio 7. Ngisale ngomusa lapho ekhaya.
Salibonani basakazi baka Studio 7, labalaleli bonke nje baka Studio 7 endaweni zonke. Ngifuna lapho ukukhuluma nje ngodaba lama-sanctions. Kuyasimangalisa kakhulu ukubona abantu abanjengabogawule labochuma bakhuluma ngokuthathwa komhlaba uma kukhulunywa ngendaba yama-sanctions. Indaba yokuthathwa komhlaba lapha sibona ngani kulama plus athathwayo alama-regation ahleziyo kusukela ngo-2000 kuze kube lamhla ama-regation lawo kawalinywa ahlezi, kodwa kulabantu abathi ngawabo. So sifuna ukubuza kibo bona laba abakhuma kangaka abapopota kakhulu ukuthi kambe obulala ilizwe ngubani ohlezi phezu kwe-regensimu lalo oxotha umuntu okade lima eyenza kube lokudla elizweni. Sikungumbuzo esiwuqondisa kubo laba abakhanya bepopota kangaka bekhuluma ngento abangazaziyo, into ezibuhlungu kangaka. Udaba lolu luyasiduba kakhulu. Ngabe bakhuluma ngokuthi betshela abantu babo ukuthi hayi ake lilandelele ama-regation lawa liwalima ukuze ilizwe libe lokudla. Ilizwe liyahlupheka, abantu bayahlupheka, ama-regation kawalinywa. Lama-regation amanenge esiwaziyo ahleziyo aseyamila izihlahla elinywa ngamakhiwa.
Sanibonani ke zihlobo labangane lani basakazi baka Studio 7. Siyabonga, ngiyabonga ke ngokusizwisa ke izinto ezenzakala ekhaya. Lo okhulumayo ngubaba uNgwenya, ubaba kaMangwe uSama Twins, ngise eBotswana eGabon. Ngibingelele ke umama ongizalayo kanye lonkosikazi kanye nemuli yami nabangani noSabhuku Tylos kunye noPurwane uNgwenya. Hayi, ngithi-ke impilo ende kini. Okay-ke, bengithi-ke ngidlulise-ke umlayezo lo izinto ezenzakala khona eZimbabwe bakithi ngendaba zabantwana besikolo. Hayi, ngibona ngathi le zinto ezenzakalayo bakithi kuzima, kwakuzima ngempela. Mina-ke ngilo mntwana ofanele aye ku-grade 7 next year. Eish, akafundanga lutho akwenzakalanga lutho amatitsha kathesi igovernment ukuthi ibanike izimali ukuthi benze umsebenzi next bakithi abantu abaholiswe izimali ngendlela efaneleyo
bobe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318